Ngesikhathi ilizwe libhekane lendubo ezifana lobhubhane lwe-COVID-19, ukuguquka komumo womkhathi, ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota, inhlanganiso le ithi izasiza abantu abangaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abasendaweni ezithi Buyera, Wesa, Mutsi, Bikita, Chiri, Nkayi, Mangwe, Lase, Mount Darwin. I-WFP le-USAID zithi zinceda kakhulu uzulu weZimbabwe ohlala emaphandleni ngoba ewelwe kakhulu ludubo lwendlala egcina ezithengisa impahla eqakathekileyo okwenza ubuyanga bugcine buqhela. Usizo lolu lugoqela ukudla okufana lamabele, indumba lamafutha okupheka. Emkhosini wokunikeza lolu ncedo lwemali kwabe-WFP ngabe-USAID bathe bazasebenzisana logatsha lukahulumende olubona ngezisebenzi zenhlalakahle kaZulu. Umholi wesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Alien French, uthi lanxa ilizwe lakhe libhekane lendubo eziningi ezikhangene lomhlaba kodwa lizaqhubeka linceda eleZimbabwe.
USAID is the largest government donor to the United Nations World Food Program, both worldwide and here in Zimbabwe. On behalf of the numerous vulnerable people that receive support thanks to the generosity of the American people, we want to express our gratitude today. In particular, we are jointly announcing a 36.7 million contribution to help vulnerable Zimbabweans get to the new system, which runs from October to March.
Ukuze abantu bathole okokudla ngesikhathi lesi esiki sokunzima, indubo zomhlaba sezenza kwaba nzima ukuba sincedisane. Njengele Melika sizimisele ukusiza. Namhlanje yathaba ukuba siza kupha imali efika i-36.4 million US dollars ukusiza ivela kuhulumende wele Melika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Roberto Bolini, isiphathamandla se-WFP City. Inhlanganiso yakhe izasiza ukuba imuli zincedakale ngesikhathi sendlala.
WFP and the United States are committed to support humanitarian and social assistance for those who need it most in Zimbabwe. While we will provide short-term assistance during the Chilean season, we will also continue creating livelihood opportunities to increase the purchasing power of families,
I-WFP lelizwe leMelika zizimisele ukuncedisa kulabo abafuna usizo kwele Zimbabwe. Loba nje sisiza okwesikhathi esincane sizaqhubeka sidinga olunye usizo ukuze abantu abadubekayo basizakale.
Isakhamuzi saseHarare umnumzana Alpheus Mapranga uthi ngabe lolu ncedo lugoqela laba semadolobheni ngoba kulezinye imuli ezidubekayo okwamagama ezingela mizi emaphandleni.
Lokho abakwenzileyo ngokuthi yebo ngiyabona bale ndawo zabo abazikhangelayo, kodwa engikubonayo ngokuthi even emadolobheni abantu labo bafuna i-assistance yokudla. Ngakuthiwa bakufake bakhangele amadolobha ankona ukuthi bakhangele kulezalukazi kulabantu abadala abafuna i-assistance. Ngiyabona bangakhangela khonokho bangakulungisa kuzanceda umuntu wonke.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalokhu yehlule, kodwa kumaviki asanda kwedlula umphathintambo wokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uveze ukuba leZimbabwe lilokudla okwaneleyo. Usizo lolu luzancedisa imuli ezifika inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 700,000 kwinyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uhulumende wakwele Melika uphinde wathembisa ukuba uzasiza ngezinye izigidi ezithoba munye zamadola 9 million ezasebenziswa yi-WFP ngomnyaka ozayo eZimbabwe. Lomnyaka ka-2022 ele Melika linikeze imali efika izigidi eziphezu kwamashumi amane zamadola 44.2 US dollars ukunceda uzulu weZimbabwe. Abe-USAID babika njalo ukuba selanikeza leZimbabwe amabhiliyoni edlula amane amadola 4.2 billion yokuncedisa kuhlangothi ezijeneyo zempilo okugoqela ezokutholisa ukudla kwezempilakahle, ezomnotho kanye lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu. Ukucubungula okwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC kutshengisa ukuba abantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million bazalwe bebhekane lodubo lokuswelakala kokudla phakathi kukamfumfu kusiya kumbimbitho womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.